kube kuyisicelo sokubana isikolo seHarare Polytechnic singabeki ama-fees ngama-US ngoba abazali bethu abayibo abasibhadalela i-fees abaholi lawo ma-US bahola ama-RTGS njalo ke kuba nzima ukubana besibhadalele i-fees ngama-US njalo yikho besihambisa isicelo saleso ukuthi iHarare Poly njalo ledale lezomthethandaba besikhangelele ukhonokhu besincede ukubana singabhadali ama-US bekhangelela bezwelane labazali bethu abayibo abahola ama-RTGS.
Isikolo seHarare Poly sona besithi kuyini okwenza ukuthi sibhadalise imali zesikolo ngama-US dollars?
Isikolo saseHarare Poly sithi sibe senziwa ukubana ama-suppliers izinto ezitshiyeniyo sebefuna ama-US dollars njalo lokubana i-RTGS liyaluza ivalu into abayikhulumayo bona kodwa kunjalo sime kuthini i-RTGS yakhona imali yelizwe lethu njalo imali eholwa ngabazali.
Umthethwandaba wona uthethe isinqumo siphi?
Umthethwandaba uthi amafundi sibhadale nge-RTGS kuhamba nge-rate lalelo langa ku-interbank nge-interbank rate sibhadale nge-RTGS.
Isinqumo lesi lisibona njani?
Sona isinqumo esilungileyo njalo esingayenza ukuthi abazali bezame ukuyithola kodwa kumele angazivumeli ukubana i-fees ikhwele isedlula imali zabazali even ngange-RTGS yakhona. Yikho kumele siwukhangelele njalo sikulwele kathesi.
Abanye bathi yebo lingabe linqobile kulimpi kodwa udubo ngolokuthi izifundi zizahamba esikolo kodwa azisoze zithole imfundo ngenxa yokuba imali yama-RTGS ingathengi lutho. Linalikubona njani lokho?
Thina impethu sikhangelele i-academic freedom, yinto esikhangeleleyo i-academic freedom for everyone, academic freedom ngesikhathi sonke sisaphila and ngesikhathi sonke sisafunda. So akumelanga kuduri ukufunda. Yena le imali iholwa abazali, imali okumele uthathwa ngama-fees ngoba akumelanga kudule, akumelanga kube expensive ukufunda kwabantu. Kumele wonke umuntu ekwazi ukufunda ngemali enale eyimali yelizwe lethu. Ngemali enale yeholwa ngabazali bethu. Wonke umntwana kumele enelise ukufunda ngayo. Yebo bazathi thiwa i-RTGS alithini. But thina i-US, labazali bethu i-US abalalo. Singabantwana bama-civil servants, lama-street vendors. Abayi-afford i-US abazali. Yabona? So yinto layo kumele beyicabangele naleyo ukubana ayi-afford i-US and akula mzali oyiholayo. So nxa ungama-RTGS onalawo akawube yiwo ngoba yiwanjani iyo a-afford wayo.